Siyabonga Chris ilichana njani mtongazo muhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 15 ngonhlangula 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Next year sazi ukuthi sizabe sesingapi kodwa sithengise 3 years isangana ilaphe bulawayo. Sifuna ukubonga khonoko sibonge futhi nalawo bonke abasincedisileyo ukuthi into le iphumelele.
Umbukiso weSanganai Hlanganani Expo uyaqala kusasa kobulawayo egcekene leZimbabwe International Trade Fair.
Kaitu sanga sesukuvala pati njengamaZimbabweans ekutaloko bonaka eZimbabweans soze ngikuzwe. Plus katesi because of this lobbying abantu abaningi sebayawazi ukuthi sibantu thina noma siphila ngo-albinism.
Abalesimo sejwabo elimhlophe i-albinism bathi balithemba lokuthi uhulumende weZimbabwe uzabavikela ekuhlukuluzweni lokubulawa njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe. Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi phose ayisithupha abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship basuka kusasa besiza ngapha eMelika ukuze qhuba izifundo zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbukiso wezokwethekelelana owesangana ihlanganani World Tourism Expo uyaqala kusasa kobulawayo egcekeni leZimbabwe International Trade Fair. Njalo ubikwa uza kwenzelwa kuleli dolobho okweminyaka emithathu elandelayo ngenjongo yokuvuselela amabhizimusi kuleli dolobho. Kubika uNompumelelo Moyo.
Lokhu kubikwe ngumqondisi wohlangothi lweZimbabwe Tourism Authority, uMnumzana Kariko Gagaseke, emhlanganweni lentatheli zindaba kobulawayo. UNkosikazi Faith Makamure, umnini weNtabeni Lodge, uthi uyajabula ngokuza kwehlanganani kobulawayo njalo isikhwama sokuboleka abakubhizimusi lezokwethekelelana sikahulumende sihle kakhulu.
Next year sazi ukuthi sizabe sesingapi kodwa sithenjiswe 3 years isangana ilaphe bulawayo. Sifuna ukubonga khonoko sibonge futhi nalawo bonke abasincedisileyo ukuthi into le iphumelele.
Omunye njalo umnini bhizimusi uNkosikazi Sithandazile Moyo owemeluleki Love Safaris uthi ujabule ngokuza kwehlanganani kobulawayo ethi bakhangelele ukuqhela kwebhizimusi lokwethekelelana.
Njengebusiness entsha siyaqala ukuthi lathi sikhangele kumbe sibone lokho esizabe sihlanganisana lakho lamanye amazwe avelaphesheya. Sifisa kuba lobudlelwano, sitshengisa ubuhle bukamthwakazi layo lonke izwe lethu jikelele.
Umhleli weAmagugu International Heritage Center eMatopo, uMnumzana Buthelwezwe Nyathi, laye wamukele ngenjabulo lumbukiso kobulawayo.
Siyabuthokozisa njengabantu bakobulawayo ukuthi isangana ihlanganani iphendukile edolobheni lakobulawayo ngoba vele yikho lapho eyasungulwa khona. Sikhangelele ukuthi thina njengecultural center sithuthuke. Sizwile beqamba ukuthi lo nyaka kukhangelwa ezamasiko kakhulu.
Umsekeli kaMongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko nguye okhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso weSanganai Hlanganani World Tourism Expo walo nyaka ngolwesihlanu. Nomanje bekunzima ukuba lo mbukiso lolo nyaka, inani labazobukisa likhuphukile lisuka kwabalikhulu lamathumi amabili laya kumakhulu amabili lamachumi amathathu lasithupha. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Lanxa zisanda izehlakalo zokubulawa kwabalesimo se-albinism emazweni akhelane leZimbabwe kuthathwa izitho zabo zomzimba ngenkolo yokuthi zilako ukusetshenziswa ukulungisa imithi yesintu. Ubona abaphila lalesi simo bathi balethemba lokuthi uhulumende uzabavikela kulokhu. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emkhosini wokunanza usuku lapho uqatheliswa khona laba bantu abalejwabo elilombala ongaphelelanga ele World Albinism Awareness Day olumhlaka 13 enhlangula. Owalonyaka uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations eHarare phansi kwendikimba ethi Celebrate Diversity, Promote Inclusion, Protect Our Rights. Omunye wabalejwabu elilombala ongaphelelanga umnumzana Gift Machukele olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Albino Association kobulawayo uthi lanxa kumethusa okwenzakala emazweni angomakhelwane agoqela iMalawi, Mozambique, Tanzania leZambia ulethemba ukuba akuyikuba khona kuleli.
Kuyayethusa nxa sesikubala but njengamaZimbabweans ekuthi lokhu khonapha eZimbabweans soze ngikuzwe. Plus khathesi because of this lobbying abantu abaningi sebayawazi ekuthi sibantu thina noma siphila ngo-albinism.
UMajukele yena ongumsekeli ka-district administrator esigabeni seZaka uthi ulethemba lokuba uhulumende uzongenela ukuze nqabela izehlakalo zokubulawa kwabanjengaye ethi ufisa ukuba baphathiswe ukuthola abakudingayo okubalisa amagcobo lokunye ngentengo ephansi.
Especially kuma-sunscreen lotions ukuthi angenisiwe kuma-essential drugs elements. Abantu abaningi aba-afford ukuthenga ama-sunscreen lotions. So thina siyafisa ukuthi nxa kutho ukuthi i-government iyangenela even ukuthi iyasubsidiza ama-sunscreen lotions so that abantu abaningi bazathenga.
Bebekhona kulo mkhosi abezemidlalo yedrama ukulibazisa uZulu okubalisa uVusa Zimwasha wenhlanganiso yeZimbabwe Artists for Hope Trust ethi sebelayo imidlalo elemfundiso eveza ububi bokuhlukumezwa loba ukubulawa kwabale albinism.
Siyajabula ukuthi eZimbabwe ne security right but lento yasihlukumeza sonke because asazi ukuthi yini izwenzeka nokuthi ingqondo zabantu sizoba kanjani because awuyazi ukuthi ulonko uphi no uphi umuntu uhamba lapha edropen ukabanga yini. Siyasaba sonke ukuthi hey
abenkolo ezehlukeneyo labelapha ngendlela yesintu baxwayiswa ukuba behlukane lomkhuba oqambela abantu amanga ukuba izitho zemizimba yabale albinism zingasetshenziswa njengemithi yokunotha kanye lokwelapha imikhuhlane enjengengculaza. Kuthi abale albinism bona baxwayiswa ukuba bahlale beqaphele ingozi eziqondiswa kibo lanxa zingakabi khona izehlakalo zokubulawa kwabo eZimbabwe. Bathethe leli thuba abale albinism ukwethula inkinga ababhekane lazo ikakhulukazi udaba lokuswela imali yokuthenga amagcobo lokunye ngoba kule ntengo ephezulu iningi bephetha sebelahlekelwa impilo bese sebatsha ngoba behlaselwe yimvukuzane yejwabu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi phose ayisithupha abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship basuka kusasa besiza ngapha eMelika ukuze qhuba izifundo eziphathelane lamabhizimusi kanye lobukokheli phansi kwalolu hlelo. Uhlelo lolu lwasungulwa ngumongameli Barack Obama ngenjongo yokuhlomisa ontanga bamazwe e-Afrika ngolwazi lobukokeli obuqotho kanye lezamabhizimusi. Abasakhulayo laba bayingxenye yabontanga abavela emazweni atshiyeneyo e-Afrika abayinkulungwane eyodwa abazaphatheka kulolu hlelo okwenyanga eyodwa lengxenye. Sigxume omunye wabo ongusomabhizimusi kobulawayo umnumzana Nkosana Mazibisa.
Yeah, I think it's been clear, but emotionally and spiritually, because this is one of the rare journeys umuntu ahlangana nayo empilweni. So it needs constant preparation. Uzomuntu azwisise afunde ngokusebenza.
Lisuka kusasa lifika nini ngapha?
Sisuka kusasa will arrive on Friday, because I'm applying to touch and abanye abanye badle Goli, abanye badle Galaba will pass through Germany. So now next year, and along those lines, so we hlangana nabanye bethu sabe siyafunda sonke.
Izifundo liqalisa nini?
Masibasini, kumele sikhangele ukuthi kuyokuba kuwo-Sunday, an intensive training yazi ngathambanga sibili. In those classes, we are expected to think beyond the box and also to understand the human need part if you are an entrepreneur. The only thing also a problem is solving that. I'm not buying thinking. So, often, the other thing is totally different than what we can learn and even in Africa. So, gallery engagement is a workshops with a side visit. What we call the proper picture of what we are learning and what we're going to implement on the side.
Isikezaxoxa kulolu hlelo ngaphambilini kumaviki ambalwa edluleyo, kodwa ungakhumbuza nje abalaleli ukubana uzabe ukuliphi ikolishi njalo uqhuba zifundo bani?
Ngakhetha ngafaka ku-one of the top leagues of kuthiwa kungama-Ivy Leagues schools, i-Sir Dartmouth College, eyiyefokhasa kakhulu kuma-businesses. Ukuthi umuntu nxayesemsebenzini kwezama-businesses ngaphumelela njani, ngafunda njani. E-Dartmouth College yikho ngiyabe ngikhona ngase-New Hampshire. So I'll spend 6 weeks there learning, interacting and networking with others. Abadala bathi ukuhamba kuzala induna, bathi ndikwenhle ekhangele ezizweni.
Umnumzana Nkosana Mazibisa ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abaza eMelika kusasa phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Sixoxela ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla ze-Disney World eFlorida khonapha eMelika zithi akusela kuthandabuza okwamanje ukuthi umfanyana oleminyaka emibili ohludunwe yingwenya okwamanje ngaba sefile. Lo mntwana ongabethwanga ngegama ubehambe kulindawo yokuzilibazisa lokuphumula labazali bakhe kanye labafowabo bevela eNebraska. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje silesizalwane esehlelwe yisihluku kwelebhilitane lapho untombazana oleminyaka elithiwe lathoba mnembili oze wazothathwa ekuseni salele ngabohlangothi oluphindisela abantu ekhaya ababe bengelangwalo zokuhlala kwelebhilitane okusemthethweni. Unkosazana Immaculate Chuma ulandise ukumehlele enyangeni ezimbalwa ezedluleyo kuze kube izolo lapho akhululwe khona. Ukhuluma lo Praxidis Jeremiah wo Studio 7.
Kwakumhlaka 23 March ngo-6 ekuseni sisalele, then sezwa inok emnyango. Usisi wami wahamba downstairs wavula cause wayecabanga ukuthi maybe ngamapholisi ukuthi maybe imoto yakhe bayishayile iwindi. So wathi efika downstairs evula wathola kungabantu be-immigration, amtshela ukuthi ahlale phansi. Then wabe sebabuza ukuthi lingobani lina elingangitshela ukuthi nihlale phansi endlini yami. Wabe sebesithi uyimakhilethi khona. Wabe sesithi eyikhona upstairs leni. Then wabe sebebuya upstairs. Then ngathi ngihlala e-downstairs. Omunye wayembambile isandla wabe mphusha. Ngabe ngiluze ibalansi, ngabe ngisiwe ema-stepsini. So ngabe mimeza usisi wami ukuthi sisi abantu laba bangiphusha, angazi ukuthi bamphushelani.
Nisithi vele bakuthathelana.
abazange bengitshele because mina babethe bafuna ukuya ngipha amaphepha emodern ngiyaphenduka endlini
la seliphuma ke lonke
bangihudula into baba laba sebengipembamba inyawo bangihudula bamfaka phansi so ngangikhala inadress yami siqhwele phezulu babe sebengilokhuza izandla bemfake izankosi ngigqokanga lezicathulo ngilaqa ngilani
so kusenzakalani-ke ususe-police station
police station ngafika ngathola ukuthi izandla zami lapho ababengikhudula khona ngilemdebidebi ngudonswa sengiyi-red everywhere
ye kwakungumatshi lapho so kwenzakalani-ke usukhona ngale ukuze sizwe kuthiwa suhanjiswa ekhaya
ngafika khona ngale ngahlala ngayenza i-complaint yokuthi ngahlukunyeza ngesikhathi bebuya bezonithatha endlini
babe kuvumela yini ukuthi ubonane labemoli osisi wakho
ye osisi wayebuye uzombona omunye officer wabuya immaculate umanage ufuna ukukhuluma lawe just a few minutes then ngabe sengihambe e-ofisini manage ubesithi oh unjani nangisithi ngi-right okay, I just called you to let you know ukuthi ama-immigration escorts akulindile downstairs bakubisele Zimbabwe namuhla. Okay, ngicela niyathatha ifoni yami fanele ukuthi sifake kwathiwa hhayi u-ofisa ngiyozayilanda ifoni yakhona ehlala khona. Bangigqokisa ibhanti lokuthi ba omunye abenidonsa ngakho omunye abenidonsanga ba then safika e-airport ya sasingena ehlamathineni vele abantu basebegcwele kuyima wakudona just after 2 minutes upilot wayala ukuhamba lami then sabona sebeyehlisa izikhwama zami sesiyehla babe sebengiphendukisa ansesise ukuthi namuhla awuhambanga doesn't
upilot walelani wayesebelabanye abantu ababemkhuthazile ukuthi angakuthwali
la emfuthenikhankaso ngangikhala cause ngehlile ukuzibamba ngakhala ukukhala kwami labantu ababemfonela yikho kwamenza wayala ukuhamba la
wazokhululwa sokwenze njani na
airport bangihambisa kwenye i-holding center okuthiwa yi-Kalan Brock ngahlala khona 2 days then bambisela lapho abangithethe khona bengilele bangifonela so bengicabanga ukuthi ifoni ngika-roommate wami ngamphosela ifoni yakho kuthi ifoni yakho iyaringa ngabe sesithi hhayi yaso foni yami le ifoni yakho ngabe sengi-check ifoni ngathola ukuthi inumber yakho so ngaqalisa ukuqhuqha ukuthi nkosi yami kumbe sebefuna ukungibisela futhi sengisesaba ngihambe ngihambe e-bathroom then officer wabuya wanokha athi unga-immaculate u-roommate wami wathi use-bathroom ngabe sesithi okay sifuna ukumrelease so umtshela ukuthi abuye e-ofisini azosiphi i-address yakhe then ngabe sengihambe e-ofisini angithela wangiphi ifom ngabhala ifom meyakukhona ukuthi ngifuna ukukhululelwa kuyiphi i-address then abe sesithi ngiyihambise i-immigration office ngayihambisa umama lwana abe sesithi okay then 12:30 bamsendela imeseji ukuthi buye unit office ngihambe unit office kwathiwa okay sesikukhulula hambe phekhe iy'mpahla zakho ube red yahamba ngeni namuhla
wezonjani enhliziyweni
bengingabhelivi ngicabanga ukuthi ngiyaphupha ha cause ngicabanga okwenzakale nge-Friday nge-Tuesday sebekutshela ukuthi u-free ukuhamba ngijabule kakhulu namanje lokhu engingathemba ukuthi yimi lo osendlini obona phandle after ukuvalela isikhathi eside kangaka
unkosazana Immaculate Chuma isizalwane seZimbabwe sabalekela kwele pilithane sisiyazama impilo entsha
lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba namhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa lo mfundisi uSenis Banda sihlaziya udaba lokutshengisela osekwenziwa zinhlanganiso ezizimeleyo elizweni jikelele Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu baba kanti.
Umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi lina njengabokholo libona njani lokho okuthiwa ngesilungu i-crisis eselizweni?
Ye, thina njengabokholo kuyasikhathaza kakhulu ngenxa yokuthi ukuswelakala kwemali elizweni kutsho ukuthi kulabo mama abathatha okumele bathathe ipension yabo kulabaxhegu kulabantwana okumele bathole i-school fees ukudla abantu bayadubeka bakwanisa ukuthola izimali ebank ngakho thina njengabantu bamabandla abafundisi kuyinto lathi esihluphayo kakhulu
sekuke kwaba lokutshengisela eHarare njalo lakobulayo usizwa ukuthi abakhona labo abatshengiselayo ye lingathini lina njengabokholo likubona njani khonoku kutshengisani njalo manyathelo bani eliwathathayo ukuthi libone ukuthi ilizwe liyaqhubeka lisekuthuleni
ngibona ngani kulungile ukuthi abantu laba batshengisele ngenxa yokuthi antsho isekelo sombuso wethu siyabavumela ukuthi umuntu nxa isibhalwa seZimbabwe akwanisa ukutshengisela nxa lutho olumkhathazayo kumbe olumhluphayo ngakho thina sibonani into eqakathekileyo ukuthi uhulumende abayekele abantu laba engabahlukuluzi kungabi labantu ababotshwayo ngenxa yokuthi umuntu atshengisela mbe ukhuluma ingqondo yakhe thina njengamabandla into esingayenza izinto esingazenza zimbili okokuqala siyathandaza kodwa simi khona apho kuphela isikhathi esiningi besikhulumisana lo hulumende ngendlela ezehlukeneyo sizama ukumtshengisa ukuthi abantu bafuna ukuthi kube le ndlela ehlukileyo angasebenza labo njalo ngasikhangela lindaba yemali yama-bond notes kusobala ukuthi akula muntu oyifuna ngakho uhulumende kumelanga ukuthi abambe abantu ngenkani ukuthi bavume kama-bond notes la
Ungasitshela ukuthi njengabokholo kukhona yini elikwenzayo ukuthi likhumise umlotha abezombusazo?
Yeah, sina bese siyakhulumisana labo kuningi izinto esizenza kodwa ezinyantsho singebe sazidibatha. Kodwa siyabona ukuthi kuyadingakala ukuthi kukhulunyiswane khona ngaphakathi kwayo ibandla lalabo ababusa iZANU-PF. Kuyadingakala ukuthi kukhulunyiswane. Njalo sibona ukuthi kuyalishana nalabo ababengabalweli benkululeko sizwa amazwi abuhlungu ekhulunywa ngumongameli amazwi avula izilonda ngapha emathebeleni lokho ongamelanga akukhulume engumuntu omdala ekhuluma ngokuthi yena ufukuza yenza lokho okwenziwa nge-background nxa bengaqhubekela phambi lokhu bemhlokozi ngakho sibona lokhu kuqakathekile ukuthi kulungiswe kukhulunyiswane kungabi kuvula izilonda ezindala njalo lokhu kuyatshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe lilokhu lisadinga ukuthi abantu baxolisane lilokhu lisadinga iqiniso lokuthi kwenzakalani kudala njalo singaxolisana njani kungaqhutshekwa njani kusiya phambili njalo siyabona ukuthi kuyadingakala ukuthi kukhulunyiswane phakathi kwabantu ababusayo naphakathi kwabantu beZimbabwe nje jikelele abantu beZimbabwe bazondile kakhulu balahlekelwa izimali abanye balahlekelwa izihlobo konke lokhu akukakhulunywa akukalungiswa njalo siyananzelela ukuthi wona amabandla la angaphandle kwahulumente esingathi ngesilunga ama-opposition party lawo kuyadingakala ukuthi ahlanganise amakhanda abo sibone sizwe kibo ukuthi bona vele bacabangani bafuna ukuthi udubo lweZimbabwe liqede kanjani
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
siyabonga kakhulu balaleli akuqhubekeleni phambili sithandazele ilizwelethu lesibabo
hhayi lathi sibongile ube lelanga elihle Loke bekungumfundisi uSenis Banda ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilalo
Sibonge ijaheli dala uChris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kweze midlalo lamhlanje iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wecricket linqotshwe ngama wickets alichumi yi-India. Emdlalweni wesithathu njalo ungokugcina kumncintiswano weKiller Cup obuqhutshelwa eHarare. Kubika uJoseph Njanje.
Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3 kanya njengoba emdlalweni wakuqala lidliwe ngama wickets ayithoba munomunye, kwathi wesibili uphele iqembu le-India linqobe ngama wickets ayithoba munembili. Iqembu leZimbabwe yilo eliqale ukutshaya ibhola namuhla labuthelela amaranzi alikhulu lamashumi amabili lantathu 123 kuma-overs angu-42.2. Kuthe iqembu le-India seliphendula latshaya amaranzi alikhulu lamashumi amabili lesithupha 126 kuma-overs angu-21.5. Iqembu leZimbabwe lilethuba lokuphindisela ukudliwa kwalolokhu lapho lawa maqembu edibana kwimidlalo emithathu yohlobo lwe-2020 yona ezaqala ngomgqibelo mhlaka-18. Ukuthi eminye emibili izadlalwa mhlaka-20 lamhlaka-22. Yonke le midlalo izadlalelwa enkundleni yeHarare Sports Club, okuyikho njalo okudlalelwe imidlalo ye-One Day International. Sikhangele umdlalo wokugijima. Onqobe kumjaho wama-Grand Masters ukucelela besilisa emncintiswaneni walo nyaka we-Old Mutual Nkulumane 10 km Fun Race, uJethro Msongelwa Thebe uthi uzakwala elokhu encintisa loba nje ngenyanga ezayo ezabe esenelisa iminyaka engamashumi ayisithupha lane 64.
Ukuvuka utrainer nsuku zonke ekuseni ngiyanathi tshwala ngiyakhonza kuphela esabadinde ngojula ngiyakhompyutha 64 years ngayisandlanda impukane emnyama hhayi ngizalokhu ngigijima.
Ophuche esendaweni yakuqala kucelela besifazane emjahweni wama-Grand Masters nguFelicitas Nicodemus. Uvire Maijuwao nguye ophuche esendaweni yakuqala kumncintiswano walo nyaka we-Old Mutual Nkulumane 10 km Fun Run, ukuthi onqobe kucelela besifazane nguPatience Murove. Kumjaho wabasakhulayo kunqobe uJay Guveya kucelela abafana, kwathi uSandra Taderera unqobe kucelela amantombazana. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Live talk lamhla sikhangela inhlelo zokutshengisela eziqoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezijiyeneyo zisola umbuso kamongameli Robert Mugabe lokubhidlika komnotho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle. Ncwadencane nguZahara egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Thokazi omuhle kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lila.